Ewaqalenga kutsho ukuthi uhulumende wayevele phambanisile ngokumisa lolu hlelo olwe National Health Service ingathi iprogram ena le ngendlela ukuthi uhlelo olungokubona kwami la ngokuba khona kwalo lohlelo uqatheke kakhulu olungafanelanga ukuthi luphambaniseke lokuthi kube lesikhathi lapho olumiswa khona ngoba sikhangela ubana yilo olufundisa abantwana ukuthi bazi ubuyibo babo lokuthi ilizwe labo bangalivikela kanjani singananzelela khathesi kuningi abantu bazofanele bakufundiswe kwesikhathi abantu abakwenza ngenxa yokuthi babe bengakwazi amboni ukuthi kungaba le ndlela ukuthi lolu hlelo lukhona ukuthi lufundise abantu batshawa njani ngokubona kwami la ngikwazi kwami lolu uhlelo lukahulumende ngolokufundisa abantwana ukuthi bazazi ukuthi bona bangobani njalo baziphathe njani njalo bakwazi ukuthi ilizwe labo balivikela kanjani singananzelela wonke amazwe umhlaba wonke jikelele kusitsho loba iAmerica ayiphonga ukuthatha abantwana ukuthi bangene emsebenzini eminingi bengafundiswanga ukuthi bona bazazi ukuthi bangobani so ngamafitshane mina ngathi uhlelo oluqathe kakhulu kwele Zimbabwe ukuthi abantwana beZimbabwe bonke badlule kulo bengakaqalisi imisebenzi leyi engaba iphathelane lokuseva ngathi ukuphathisa uZulu
iMDC Alliance Nkomo ithi lapha seliqoqa ukuchaya abantu lisebenzisa abasakhulayo laba ngo-2023.
Ngibona ngani laphana ikuzama ukufaka ipolitics la lapho ungafana ukuthi sifakwe khona. Uhulumende uyatsho injongo yakhe. Amboni mina ukuthi ukutrainer kumbe ukufundisa umntwana ngokuzazi ukuthi cha abantu. Umthetho vele ukhona le constitution yeZimbabwe etsho ukuthi umuntu kachayo. Amboni futhi njalo ukuthi abantwana abalaba abahamba kuNational Youth Service bafundiswa bona ukuthi abantu. Injongo yangkhona ichasisiwe isobala. Even iMDC yona ngokwayo amboni ukuthi lo banxa ukuthi ngabe isi sikhokhela kumbe lapho engakukungathola khona ithuba lokuthi bephambi kwabantu ingathi abantu bangafundiswa ngokuyibo ukuthi bazazi ukuthi bangobani ngibona ngani mina kuqathe kakhulu even labo abantwana abaku-MDC bo labo kufanele ukuthi bahambe kulolu hlelo bafundise ukuthi bakwazi ukuthi iZimbabwe kuyini bafundiswe futhi njalo ukuthi bakwazi ukuthi uzube ngumuntu kufanele ukuthi ukwazi ukuthi leli lizwe leZimbabwe othi ngelakho lavelela ngaphi njani labuya njani ulisebenzele ukwenza ukuthi kwanza ukugcina ngathi ezembiwayo ezikhona kumbe inothwethu yonke ekhona kwamapha khona phakathi kwelizwe leZimbabwe.